Ngiyabonga kakhulu ye lathi njengamabandla amaningi sesikampeyina kodwa indaba zamapholisa kade singakaziboni kangako ngoba uzacabanga ukuthi vele nxa liyenza imihlangano ikakhulu ama-public meetings kumele linotify amapholisa thina ama-meetings ethu kade siwanotify amapholisa kade singakahlangani lakho lokho kuhlangana le-CCC kodwa akutsho ukuthi lathi asoze sihlangane lakho phambilini kodwa hayi thina siyanotify amapholisa mbone ngani lamanye amabandla notifier kodwa kube sokusithi amanye ayenza nje umathanda kugcine nje kungani sokucreate icommotion kodwa hayi thina be EFF Zimbabwe we want to inform abantu ukuthi hayi kade singakakuboni lokho njalo ama official campaigns akalontshwa and we believe ukuthi okwakhathesi amaparty kufuze continue notify amapolisa nxa kuyukuthi bazahold ama public meetings so yikho engubonayo njengo leader we EFF Zimbabwe kodwa hayi uqalisa la sesiqalisile nje ukuthi sibe making sure ukuthi we ready ourselves for EFF campaign so that campaign okuzwayo and it's clear ukuthi ama provinces amaningi siza yenza kahle kakhulu njalo sizawina amanye ama city anganathi athe xaxa
sesizwa abanye be khala ngokuthi bayehluleka ukukhankasa ikakhulu abebandla le-CCC ngoba amapholisa ayabavimba sike sabona labanye bebotshwa lina lithini ngalokho
lathi njengamabandla amaningi sesikampeyina kodwa indaba zamapholisa kade singakaziboni kangako ngoba uzacabanga ukuthi vele nxa liyenza imihlangano ikakhulu ama-public meetings kumele linotify amapholisa thina ama-meetings ethu kade siwanotify amapholisa kade singakahlangani lakho lokho kuhlangana le-CCC kodwa akutsho ukuthi lathi asoze sihlangane lakho phambili kodwa hayi thina siyanotifya amapholisa mbone ngani lamanye amabandla anotifya kodwa kube sokusithi amanye ayenza nje umathanda kugcine nje kungani sokucreate icommotion kodwa hayi thina be EFF Zimbabwe we want to inform abantu ukuthi hayi kade singakakuboni lokho njalo ama official campaigns akalontshwa and we believe ukuthi okwakhathesi amaparty kufuze continue notify amapholisa nxa kuyukuthi bazahold ama-public meetings so yikho engubonayo njengo leader we-EFF Zimbabwe kodwa hayi uqalisa la sesiqalisile nje ukuthi sibe making sure ukuthi we ready ourselves for EFF campaign so that campaign okuzwayo and it's clear ukuthi ama-provinces amaningi siza yenza kahle kakhulu njalo sizawina amanye ama-city anganathi athe xaxa.